Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo luhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama studies amane khathesi sesiqedisa esithi validation le consensus lapho ama stakeholders abahlali besigaba mbekuku ward mbeku constituency abayakuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje kathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition, le yinto yokuqala ezweni. Yikho ke sizabe lokho si-improve here and there.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bamafa bathi uhlelo lolu aluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapho ebeyifunayo, abanye abantu bengahambi, into ezinjalo. So bayakhonona khonapho.
Kwakhathesi akula ngisho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi. Izolo nje lanamhla lokho kodwa simaswingo next week la ezibuya iziviki sabe sicedisa iBulawayo leHarare. Akunakuxabana, into zonke zihamba kahle. Sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singa.